Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sekubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo.
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungalabheyo. Iyona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Akula muntu obulewe ligcikwane leli ngesikhathi esingaba ngamahola amachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani lababanjwe belegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane eziyisithupha 6070. Le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. UChamisa wethule amazwi la enkundleni zobulembu izolo esithi uZulu uphakathi kobunzima obubangelwa yikuswelakala kwamacebo kahulumende njalo ebusa ngocuku. Amazwi la eza ngesikhathi abanye bese bekhonona ukuthi uChamisa wehluleka ukukhokhela abantu nangu bayadubeka yena engakhanyi ukuthi wenzani. Abanye bathi amazwi akhe aphuzile ukufika ngoba ukubhidlika kwenotho sokufike kusibanga esikude. Kodwa abanye ngabamncomayo besithi la yo amazwi kade bewamelele. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Fellow citizens, this is our chance to shape our future. I urge you to stand up, to speak out, and to be in peace as we mobilize and organize to articulate ourselves. It can be criminal in believing in the alternative, to think differently, to think better, to act better in peace and solidarity. I thank you.
Lawo amazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma enkundleni ye-Twitter.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle! Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lila mi uMikeobe ngo 8 ntambama.
Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. USibanda omela iBinga North edalele parliamente wetheswa icala lokujojozela uDlakela ngemva kokuba aphe izisebenzi zakothi TM Hyper ezimbili amamask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kalisuke esikhundleni kumbe zanu PF must go. umsekeli kamgcini isihlalo webandla le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, intatheli izindaba ezimele umnumzana Hopewell Shingono, lo councilor we MDC Alliance weMaswingo umnumzana Godfrey Kurawone, ngabanye ababotshwa besetheswa amacala angalasisindo sokuncitshwa isibambiso sebail kodwa belokhu bevalelwe okwesikhathi eside ngaphandle kwasikhala obotshwe ngeviki yona le esanda kwedlula. Kodwa usibanda yena kavalelwanga esitokisini, kuthiwe uzakuya emthethwandaba mhlazi ku-17 ngenyanga ezayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, othi uhulumende wephula isisekelo sombuso ngokubopha abasekeli bemandla le MDC Alliance labanye abalembono ehlukene leyakhe uhulumende.
Uprince Madubuke Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayehambe esipha abantu amamaski abhala ukuthi zanu phefu masiko. Yikho abantu bethu baphiwa amacala angekho njalo zabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibheki, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lezihlobo zabo. Konke lokhu mahlaba ezulu asikunanzeleni ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezobe sifika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe, kahlunyelwe uba ngumuntu wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo engabotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma noloya wakhe lalemoli zakhe, engaphongufakwe ejele nje mahlayana engakathonisiswa, aphiwe ibail ukwenzela ukuthi ebuye. U-MP, ama-MPs la ngama-leaders, yikho bangaya ngaphi? Yikho ngokukhawulisa abantu baphonguhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahluke besabe.
Manje ngokubona kwakho mnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha? Kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Yona i-constitution kanti thini ngokubotshwa komuntu? Siza refer ku constitution yethu ku chapter 4 declarations of rights application and interpretation of chapter 4. U chapter 49 iti right to personal liberty, ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke. Lokhu kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze thonisiswe i-court, everything is clear, a competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphongu wotshwa nje mahlayana kungala sizathu. But njalo kunaphana ku 49 akula muntu ongaphongu ukubotshwa ifakwe ejele ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo ede evumelane layo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejeli inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhlana yikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwa ejeli sezuzakele ukuthi ulecala. Uchapter 50, Rights of Arrested and Detained Person, amalungelo omuntu obotshiwelwa lowo sethathwa wafakwa entolongweni. Kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi, evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe leloya lakhe, njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha, hatshi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya likhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le MDC Alliance lithi alisuthiseki ngodaba lokubulawa kukamnumzana Mazwi Ndlovu, owayelilunga laleli bandla ebulilima kuward 2, owabhubha ngenyanga edluleyo kulandela ukutshaywa kwakhe ngababikwa bengabatsha bebandla lezanu PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwakubabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakawutholi loluncedo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleni South, umnumzana Malaki Nkomo, usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alikhethi abantu ekwabeni ukudla. Waqhubeka wathi ukwehlela umnumzana Ndlovu kuyadanisa, kodwa kufanele abantu bebekezele amapholisa ayedingisise okunengi ngalolu daba. Isikhulumeli se-MTC Alliance eMathebeleni South, umnumzana Ntando Ndlela, uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Indaba le ikhanya inzima njalo yethusa, iyamangalisa futhi. Thina njenge-MTC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengamlawe. Kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni, amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi kakho phandle, kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima, sizama ukuthi siyilandelelisise siyiqedisise kuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane, usamenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba uyenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi. Kodwa kukhanya asimuntu kazana, ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent, ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka, ngoba njoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba. Imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement okukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye umabulala uMazwi lo, usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo. Sekukhanya ngathiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi, kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi, bemgongoda, bemtshaya, bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa wabasezandleni zamapholisa, nguye yedwa wabotshwayo. Laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo, abazange badingakali kuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho. Njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza, wayezilimaza ezitshayela phansi. Akusikho ukuthi nguye wambambayo, wamtshaya, wamenza sonke sana sihlukamenza sona. So yiyo la manga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda, singasela msila, esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni. Sizama ngazo zonke indlela okwasiyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani? Singathi isehlakalo leso saba yisibonelo yini, njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besile themba njalo kuba uMazwi angafeli ize, kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe, ikakhulu ebantwini bezanu PF abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abezanu PF yibo abalelungelo ukuthi bakuthole. Bekufuze bazi mbe bafunde baqedisise kuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni, okulethwa ngama-NGOs ezigabeni, kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo, kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda, abantu baqedisise kuba lezi into ezimbili ezijeneye. Kodwa ukukhona khathesi indlala ikhona, sithandekile ngendlela emangalisayo. Umumbu we-social welfare awukho, abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi, kukhanya umumbu kawukho. Bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni, yiwo mhlawumbe ababambe imphefumulo yabantu bona laba abalutshwane. Kodwa iningi labantu okufuthi ngabe bathola usizo ku-social welfare kukhanya kuzima bakithi, indlala ibhahile kithi eMathebeleni South lapha.
Lo-ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance eMathebeleni South, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 esefilabhusi. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athileneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezomkhathi luthi lo umnyaka ilizwe likhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu ngoba kule yezi elithiwa La Nina. Leli yezi lithiwa lingabangela ukukhudumala kulwandle okuza kwenza amagagasi ezomkhathi abumbe amanzi kusigaba sezwekazi leAfrika. Iphephandaba leDaily News lithi inkokheli yebandla leMDC Alliance ilokhu iphoselana aqatha phezu kokubotshwa kukamsekeli kamgcini sihlalo uMnumzana Job Sikhala. Leli phephandaba lithi bakhona abacabangela ukuthi kule nkokheli ebingathakazeleli indlela uSikhala akhuthaza ngayo abantu ukuthi batshengisele njalo ulosekelo olukhulu ukwedlula enye inkokheli. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Yebo, 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 basazi basuthu 7 njani khona ngaphe America madoda. Hayi thina siyaphila ngenkosi uJesu Kristu wasifela emthini kuphela elizweni lethu leZimbabwe lesalithola ngo-1980. Ya, into ophila esihluphayo, mina engihluphayo nansi lamhlanje, ngihlutshwa impilo esiyiphila eZimbabwe. Senze ngiplana ukuthi khona ngithi ngcono ngithengise zonke inkomo ngisayile donki, ngithenge idonki. Ngoba imali ezifuneka ezenkomo nxa kungathiwa 275 ekhanda lenkomo $2.50 US 42 rand imali South Africa ukwanise kwezimbabwe so usikhona umuntu vele ngafuni so ngufutaukhona umuntu engafuni so sokumhlophe ukuthi vele thina abantu abamnyama ezimbabwe singahlala singalalutho inkosi embhanxeni ngithengisa inkomo sayele donki futhi into phakilimela abantwana kanti ngakuthini ngoba ngesikhathi sikaSmith sasithi ha kungaze kubuya iZimbabwe sizafuya ntando yethu kanti ke siyazisomela madoda kulobunzima kunjenje umuntu ehlezi ekhaya ngala mali imali yayisebhanga ogono wazidlela kulobunzima layo ugono uyakhona uzihlezi kabotshwa kuthi kathoniseiswa ukuthi imali zabantu beZimbabwe wazidlayo utshintsha ukwenzela amathakathaka amahlambu abanikazi bazi bazifuna kube licala hhayi akukhulunywa.
Hey, mina ngibona ukuthi nizofa ngayahawulela iphepha lezimseki. Angiboni ukuthi ninezayibhala, angiboni ukuthi nizabhalane. Angifundanga umnyaka wonke 2020, angifundanga vele. Term 1 ama-teacher ebeku-strike, term 2 until now bengesiku under COVID-19 restrictions. Angiboni sho wakhulumayo uVusi Muzi Ncube Tsholozi.
Njani basanganzi, wakhulumayo uVusi Muzi Ncube Tsholozi. Ndakubekelela lonke basakazi oGiftube Ntonkamile Praxidis Jeremiah. Indaba yami namhla yile yokubana cela ukwaba kwazi lathi ngapha sabelwe nsinyakwadu nga sibe kwazi ukuthi laba abantu abafayo bebulawa yicorona bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Sicela ulwazi lathi kwabazempilakahle kubana baphoste nje kubana sikwazi ukuthi bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Sicela kubazi ngiyabonga.
Yebo, yebo, linjani kustudio 7 lapho phila likhuluma loDube lapha seGoli eGauteng. Thwele nzima abantu ekhaya siyakufuna ukuhamba kodwa impilo ephile ekhaya ekorayit. Amapholisa kanti kuyini abakutholayo kuzani ngokube bebhisha abantu? Izani sekulela ukuthi bathengele wona amajambo nje ama-uniform bekambela behamba ngamajambo atshekileyo beja abantu ingani kule nto abayitholayo. Thina zinje siseGoli sahlubalekiswa yiwo amapholisa indlela ababesihlukuluza ngayo. Kuyini abakutholayo vele bedubeka lapho nje sesikhathele ngezanu bantu asazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu uzazasizwe nini asikhiphele amaxhego ezandla akakhamba lomoya omuntu.
Salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGifty Sonduku umfo kaNdlovu lapha nePlumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bengithanda ukuthi nge ngidlulise nje umbono wami omncanyana kubafowethu. Nyabona imikhankaso yonke eku-social media iZimbabwe Live Matters, kodwa basakazi nizama ukuthi ukuthi sibehlokazi complain kuphela ku-social media ngikho sisebenzele. Sibonile iZambia le Malawi into uma bengasekho yephi ngohulumeni besukuma besima yenyawo kogcina kusiba khona ushintsho. Lathi singabahlali beZimbabwe ngiyacabanga ukuthi kufanele sike sisukumeni simeni ngenyawo sishuthi enough is enough. Njoba siyaboshwa makho sipha lo mbikisho eZimbabwe, asizameni siprotesteni singaphandle emazweni angomakhelwane njengo South Africa sivaleni imingcele engene eZimbabwe, siseBotswana sivaleni imingcele engene eZimbabwe, laseZambia leMozambique leNamibia sizameni sivale imingcele noma singayivala inyanga yonke kungabi khona okusebenzayo. Sibone ukuthi uhulumeni lo ngeke eyehle yini ngoba siyabona ekhaya babo siyabotshwa. Njalo sizwile laphana uMonica Mzwanga esithi kule minority le majority tribe laphana into ade zama ukuyenza ukuthi yenze lokhwana okuthiwa divide and rule, bezama ukuthi sihlukane singamaNdebele lamashona. Iproblem akuona amashona, iproblem yizanu PF. Ubobheka labo dadewethu omanyoni labana bakuzanu ungaphika mpela bakhulume into ezinye ukuziqonda stand. Abantu amaNdebele akuzanu ayabheda, amashona akuzanu ayabheda. So inkinga yizanu bantu bakithi, asingahlukani phakathi singamashona or amaNdebele, asibambaneni sikhiphe izanu. Njengoba lizwile noMonica Mthwanga esithi yena esethuka lamabhishopu amaRoma, so singabazalwana singamaChristian asivikeleni ubhishopu wephi. Ngiyabonga ngokuhlala naseZimbabwe.
Sanibonani, ninjani? Siyaphila thina badala. Mina ngingamamela ngizwa yonke into ekhulunywayo, but mina ngikhala ngalaba abantu abavalelweyo abangatholi bail. Kahle kahle inkinga yini? Kuzalunga njani ilizwe lokhe kubotshwana kubulawana? So ezinye izinto iZANU-PF ayiyenzi into ezirayithi. Hhayi, akusajabulisi lokho. Kudala babotshwa laba bantu abaphiwa bail, abaphiwa lutho. Inkinga yini? Umthetho awukuvumi. Ungani amanye amazwi angangeneli ezama ukulungisa? Maybe angazama ukuzisiza, ngoba thina lokho sokuphezu kwamandla asisakwazi. Abantu babotshwa babulawa, kwenzakalani kanti? Kunzima la eZimbabwe.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukulwisana okukhulu okuqhamuke kwele Libya kubikwa sokuthuli kulandela ukungenela kwebutho leli Libya. Izakhamizi zesigaba seKaduna kwele Nigeria sezizihlomisile ngemibhobho kulandela ukwehluleka kukahulumende ukuzivikela kubahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans o-Republican National Convention uqale izolo edolobheni le-Charlotte e-North Carolina ekuseni ngokukhetha okusemthethweni umongameli Donald Trump ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Ngeviki edluleyo ibandla lama-Democrats belilowalo umhlangano ofanayo, kade bekhangelelwe ukukhuluma embuthanweni webusuku izolo. Bekungamasenator ambalwa abalisa uTim Scott, Steve Scalise, Matt Gaetz, lendodana kaTrump uDonald Trump Jr. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, iCongress yama-Republicans eyaqala kumbe namhlanje angiboni ukuthi kuyabe kulentshukuntshu kakhulu njengalokho esikubona kusenzakala kuma-Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngezepolitiki ngeza kwazi, kodwa hhayi, angithembi ukuthi kuzabe kule kukuthakazelelwa okumangalisayo njengalokho esikubonileyo. kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobunengi babo bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele kodwa angithemba ukuthi kuzabe kulalokhu injongo nje siyibonileyo ayensukeni last week ya ngoba umongameli wabo hayi kunenge lapha sephambanise khona kunenge sibe lapha sephambanise khona laba abanye basamthandi abamvotela kuqala kodwa sazi kuyozala nkomo
asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lamademocrats bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama Republicans lalo ubona njani oku isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden kuzaba lomehluko na
yeah umnumzana Trump angithembi ukuthi angafika kubanga lika Biden kodwa lawo bazazama ukuthi bamenze akhanya ngomuntu olozwela akhanya ngomuntu othanda abantu bazazama sibili ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngomuntu ongenela ezintweni ezabantu ozusisa uhlupho lohlangana labantu makhaza so kunjalo nje ngithi hayi asazi khona sibili ukuthi kuyazala nkomona sizake sibone sibili ukuthi kume njani
umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leOhio ngapha kweleMelika.
Abasafundi esikolo amaofisi avaliwe ngikhulumile noNkulunkulu izaphela ivirus yime nditshelayo mtaka uNkulunkulu umadlela ufana lami uyaboniswa ningameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile kwamba sangikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka cela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana khashana khashana ningasondelelani ungasondela uzathathwa ivirus hambekeza nxa ufika ekhaya kezizanda isikhosana pen iyakulaya asozuboni umkhuta ingoma leyi ikhuluma ngesomiso ubaba nomama kabazwanani
esingakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhudaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kwamnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabili umbuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.